Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubana uhulumende kaMnangagwa kunye layo uMnangagwa njenge-individual sehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. Ugeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise i-opinion yakhe. Kodwa ngebhadi abantu bezanu ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabusi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga. Into ekhulunywa ngugeza yinto ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke. Okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganani ukuthi angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasecholo tshelupane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza. Unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto esivele sizifuna.
Ye uyamuzwa baba Nkomo uyakhuluma lapha ke uba umlalazi.
Into engifuna lapha ngisho ukuba kumlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungile lokukhuluma akufunayo lakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe libuswa kanjani, akulamuntu okuphikisayo konke lokho. I-ZANU PF ayikuphikisi wonke lokho, umuntu wonke lelungile lokuthi akhulume. Kodwa sokusika ngokuthi indaba engikhona uyibeka njani. Njalo nje uma sesikhangela ukuthi kungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe, ungabe ungasuthiseki. Kodwa obe sokubuya ukuthi sungenisa imuli kayomkhokheli welizwe, sungenisa umkhokheli welizwe, sungenisa ibandla, sukhuluma okunye okuyizinto okuyiubana nxa usiya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokhu kulakho ukuthi kuphambanelane lesisekelo sombuso. So ngaleyo ngingathi mina engakutshoyo ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaphoyisa abagcina umthetho besithi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela. Angithi bona be-opposition bajayele ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU PF ngababotshwa. I-ZANU PF sizama uku-investigata, ngingathi i-ZANU PF amaphoyisa se-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu. Sesithatha njengokuthi nxa uzathi akube lo mvikela ebantwini. Ungama yini wena ongosembusweni ukuthi okhuluma ukuthi awube lomvikela abantu bamathawu ungavuma yini? Awuzuli.
Ye khonapho-ke baba Mlalazi ngena-ke sizoduthini ngokwethula ngukhomo.
Ngebhadi-ke ubaba uNkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivethayo kuyini. Umnumzana uMnangagwa ulethe imuli yakhe labantwa bakhe phambili kuhulumende ngokubafaka kuhulumende Nkomo. Usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo njalo abantu bakaMnangagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena. Kuyini okwenza badle njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumeni? Yiyo phela le ethiwa yi-nepotism kodwa le ivumela kuZANU lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqakeze kuphela. That's number one. Okwesibili amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against uMnangagwa? uMnangagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye? Ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa. Kulo mnumzana othiwa nguMonzola komnye umnyaka wake wathi uMgabe ngundofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo. Indaba yaze yafika e-constitutional court. I-constitutional court yathi hayi lina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa nguMgabe ngoba thina njengekhoti siyazi ukubana uMgabe kasogobling angazi mhlawumbe yakweqa leyo nto. Kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje uGeza usengumuntu omubi. Uma uGeza ubekhipha uMgabe kunye lamaoveteran amanye ube ngumuntu omuhle nxa esesithi uMnangagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni kuzavele aphume ngaleyo ndlela angena ngayo. Hayi kathi baba Nkomo why lisilile selective memory kangaka?
Ye baba Nkomo ngena kulapho phosele ukugcina.
Baba Mlalazi ukhangana kule nto ongayidobhiyo lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo. mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisekelo sombuso sithini. Ungambaliseli wawomgano, ungambaliseli wathinthini. Mina ngikhuluma ukuthi uma umuntu sethe wabuya kuyikuthi ufanele ukhulume ikakhulu izigana ngokukhokheli, ufanele ukhulume nabo nabo ngendlela enjani. Njalo wena nxa subuya la kubandla elezanupf, ibandla lezanupf lilesisekelo salo futhi ukuthi uma ukuba kugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo. Yikho sisiba lama-congress kulapho ukhuluma khona izinto. Ayibona namhlanje osokubuya omlanazi la ubangelele ezintweni zethu.